uVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ku 25 Inhlangula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo.
Ekuhambeni kwa-president kuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano. UZulu waqaca kuma-provinces wonke engutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani.
Amanye amabandla asola indlela amalungiselelo ohlelo lokuvota aqhubeka ngayo.
Ye, i-election sayibona, lehlelo le-biometrics yalibona, but kakulungisiswa ama-election. Okungumlando we-ZEC, labo-Human Rights Commission, lamapholisa, lamanye ama-commissions, o-gender commission, labo-media commission.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Ngakho singahlangana loJesu kutestamente elisha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulaba ababusayo, kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxele uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi wabasobala ngombuthano wabesifazana bamabandla achiyeneyo owenera osanda ukudlula ukuthi i-MDCT yiyo eyayilamalunga amaningi.
So kutshengisa ukuthi lokho sisakhokhela, kodwa kuqakathekileyo ayisikho ukukhokhela, yikuthi siyefikisa amazwi kuZulu phansi mayelana lokuyarejista njengamavota, ukwenzeka ukuthi fanele ukuguqula impilo esiyiphilayo. Sikhuthaze futhi omama abazali ukuthi nxa sebesiyarejista kababelete abantwana babo abanama-18 years kusiya phezulu, ngoba yibo abantwana okumele baguqule ukubusa esikwenzayo, ngoba silungiselela ikusasa yabo.
Lokhu lisalicubungula yini udaba lolo lokuthi umanyano ngubani ozawukhokhela kubandla lenu kumbe ibandla likankosikazi Joyce Mjuru?
Iindaba ezinjalo eziqoqisana njalo azichukelwa edale. Inkokheli zethu zizahlalisana phansi zikhulumisane, zokuvuta udaba lakhona kuzavele zojukela edale ukuthi uZulu waseZimbabwe azwe ukuthi kuvunyeleneni, akuvunyelekanga kuphi. Okwakhathesi ngeza kucacata, ngoba sinethi abadala bangaqeda basazisi impumela yokuxoxisana kwabo ngomanyano okhipha uhulumente wezandla.
Kodwa sibona ungahlaliseki phakathi kwabasekeli bamabandla achiyeneyo.
Ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwa-president kuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano wamabandla aphikisayo. UZulu waqaca kuma-provinces wonke engutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani. So esesekumelele khathesi ukuthi bakhathesi sokumele sike sichiye izimizibi lezi esilazo phakathi kwethu, sikhangele uZulu ukudubeka kwenzayo, sikhiphe lo uhulumende. Lokhu kuningi lokhu sokuzalungisa, sesisaguqula lokhu. So siyethemba ukuthi uZulu akufunayo. Nxa kungayisikho khonokhu, hhayi, inyama emnandi ivele yazikhulumela yodwa.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, njalo emela iBulawayo East edalele ephalamende. Silokhu sikweziphathelane lokhetho oluzayo. Siphinde saxoxa lo Nkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Wishman Ncube ngohlelo lokuvota.
As the opposition besikhala ngama-electoral reforms ngoba nasikhangela uhlelo lama-election lolu luyenza ngendlela eyokuthi aliyenzi ngemfanelo okokuthi ama-opposition parties asuthiseke ngoba nxa sikhangela for instance kuthi bona ingani kule favoritism eyenzakalayo sikhangela siqalise nge-imedia lihamba kuZBC which is the state media is talking about iZANU-PF, ZANU-PF campaign ama-elections and of which amanye ama-opposition parties they are not given i-coverage kubo-ZBC labo-Herald labo-Chronicle. So sibona ukuthi in terms of i-coverage akula.
Kodwa uhlelo luqhubeka kuhle yini njalo akula kwethuselo?
Indaba ze-violence lokwethuselo. Khathesi nxa uhamba emakhaya abantu bezanu sebesebenzelana labo sabhuku ukuthi bengene ebantwini bethusele abantu ukuthi sizahamba lani kule voter registration ezayenzakala sihamba lani and sizabona ukuthi wena umuntu wonke uzahamba eregister thina simlandela elandela thina ngemuva so sokubona ukuthi kulokwethusela and sesiza silama members ethu ezigabeni eziningi emakhaya abethuselwa kakhulu ukuthi khathesi nasikhangela i-election lebuyayo anti i-polling station based so kuzaba lula ukuthi for instance isigaba lesi abantu abahlala esigabeni lesi bavotele ibandla liphi kuzaba lula ukuthi okay fine esigabeni lesi nxa bevotele ibandla elingasilo ZANU-PF kusho ukuthi abantu laba they don't belong endaweni le sebezaxotsha abantu bona laba abanye bechaye xa sokuphiwa ukudla bona bencithi ngendaba yokuthi esigabeni lesi ama-results atshengisa ukuthi bavotele i-opposition so sibona ukuthi ye i-election sayibona lohlelo lolu le-biometrics siyalibona but kakulungisisa ama-election ukungumlandi wezeki labo-human rights commission lamapholisa lamanye ama-commissions o-gender commission nabo-media
lo nkosazana Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Wishman Ncube sixoxela eseHarare. I-Studio 7 ayinelisanga ukuthola umbono webandla leZANU-PF ngalolu daba. Abantwana abane abafunda eSomakhwili Primary School eNkayi baphakathi kokulungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano wezemfundo wezifundo ze-science kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Unkosikazi Nomsa Nekevane isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ephathisa intandane ezikolo zeMathebeleland iMopane Foundation International eseBhilithani eyiyo eqoqa lolu hambo uthi sebelekhasi ebulenjini olwe-GoFundMe olokuqoqa imali yokuthi isetshenziswe kulolu hambo.
Right now ngo-Augusti siya eSouth Africa kunabantwana abangu-4 abasenkayi abaya ku-competition yama-sciences kulokhuzeni collaboration ezimscience iZimbabwe Science Fair eHarare. Then abantwana labana right now yinto esiphezwayo ukuthi senza ilokhuzeni samudinga imali ukuthi thina abantwana nabaphumelele because abana-access to ama-opportunities afana nanalawo and it's one of the opportunities esingafuna ukuthi bayimise. Uhamba bayi-4 but I think uhamba kwabona abana bayi-4 kuzoyenza abanye labo babona ukuthi okay ikusasa likhona that we push hard sithola amabhesi elifenyeka nabana singakwanisa ukuya kwenye indawo nabo vele into efana nanaleyo.
Inhlanganiso yakho iyathola usizo olweneleyo yini ukuthi yenelise ukungezelela inani labantwana abancediswayo?
Siyafisa ukuthi siyithole imali at some point sibathatha abanye abantwana because baningi abantwana. Abantwana abahluphekayo abazintandane labangasontandane abanye mebhala bonoma abagulayo abangakwanisi ukwenza anything baningi okokuthi izinga esikoleni siyi-1 nabe buya bezocela ukuthi lacela sifakodwa umntwana noma ukhangele ubone kahle ukuthi isimo sakhona sivele siyadisevu ungafaka kodwa uyehluleka lokuthi uzothini ngoba imali yakhona yekho sisapotwa ngabantu khonapho uthi nasenza ama-fundraising bro like ma unjengadobe efoni ukufoleni ukuthi kunento esisoyo ngifuna ukuyenza esifuna ukuyenza sishoda ngemali eso onzwelayo afake i-10 lokuzeni 10 pounds lokuzeni kwa-account e-charity into esifana nazana leso singacabangi kakhulu ngokuthi like right now sibe depression and ukuthi kufanele israise it's 2000 year fees kuphela sraise this much yalo Canada lo Canada lo kuya ukuthi at least noma kuthiwa asila imali enkulu but sibe la imali enough futhi senze zona izinto ezibasic esizizayo for months. But angeke ngisho ukuthi asakabile sustainable income ukuthi siyakwazi ukuthi sizazaqhubeka ngoba every year like right now sihamba noma ngu-35 so kufanele ukuthi unasenze fundraising next this year simake sure ukuthi senze imali enough ukuthi sibhadale abantu abangu-35 isikolo enough senze sibhathele icathulo enough ukuthi sibhathele ama-inform kunokwizinto encane abashoda ngakho kwakulabanye abanye abantwana okuthi na umkhangele uzinhliziyo yakhe sibabuhlungu ucishe ukukhala okunye abanye abantwana ithink abangu-3 sagcina sithatha ezinye impahla zabanye abantwana sibapha kukhona ukuswela ukuthiwa kuyaswela njengabantwana bonke but ukhona umntwana ophuma abe yedwa lapha ungathi umntwana ongaphumile akuphuma khona laba bantu siyabe singakwazi ukuthi lasenzenjani asila imali kodwa uyabulibona usizo ukuthi lukhona.
Lo ngkosikazi Nomsane Kevani isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation International sixoxelaye eseBilitane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngikhuluma lo mnumzana Steven Sibanda ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo okhangelele ukukhipha ibhuku lakhe elitsha elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongokara. Sifuna ukuzwa okuningi mayelana ngaleli bhuku. Ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda, unjani?
Hayi, mina ngiyaphila, unjani ke?
Ngiyaphila kodwa mina ngiyaphila. Steven, awungitshele ngamafishane mayelana ngaleli bhuku lakho.
Incwadi le ngibhalele uGeneral Tongokara njengomuntu owasishiyayo. Ngiyazi ukubana iningi lizambona njengomuntu ngathi ogula ingqondo but ngenye indlela bengimazi mhlawu ngento ezasala zenzakala ngemva kokubana esesithile. Ngaqala ukumtshela uzibuse ka-independence ilizwe laliseselihle Steven. Ngehla ngencwadi yami ngamtshela ngento ezasala zenzakala kubalisela kuphira wonde ansele land reform program ansela ama-election ka-2008 naka-2002. Ngizomtshela ngokuba into zasala zantshintsha zaya ebuhlungwini okunjani.
Kodwa Sibanda, awungitshele-ke kungani wakhetha yena uComrade Tongokara?
Ngathi uComrade Tongokara nguye umuntu engambona wakhontributayo kakhulu ngathi kwi-independence yeZimbabwe kulabo abasishiyayo. Ye, siyazi abaningi zabo balwela ilizwe leli but uComrade Tongokara ngathi ngesilungu ube le-passion yokubona ilizwe leZimbabwe lisiya ebuhleni. So ngizubuhlungu nxa ngikhangela imbali kaComrade Tongokara ubana nxa engavuka namhlanje akukhangele iZimbabwe isimo esikiyo. Hayi, ngibona sibili kungambamba angazitola ubana into engayilwelayo ikuyini manje sezimi kanje.
Ukhona na ubudlelwano phakathi kwale ncwadi lokho okubhaleleyo njalo umsebenzi wakho njengomuntu osakhulayo olwela amalungelo abantu?
Ngathi ubudlelwano bukhona kakhulu. Thina njengabatsha abalwela ngathi amalungelo oluntu siyahlonipha njalo labo abalwela ilizwe leZimbabwe ngoba ngathi they played iphathi yabo ngathi they contributed kakhulu. So siyabahlonipha kakhulu njalo ubudlelwano bukhona ngoba ilizwe lethu lalwelwa lasifekthe singeke sikhiphe kibo. Angithi loba balwela njengasekhoyo baqinise ukuthi ilizwe lethu balilwela basikhulula kumele sihloniphe lokho njalo kumele sibabonge abakwenzayo.
Manje Steven, ukhangelele ukufundisa abontanga izinto ezinjani laba abazobe befunda leli bhuku?
Ngikhangelele ukubana bazi iqiniso into ezazifunwa nguComrade Tongokara into azivelayo lento ezasala zenzakala ukubana hhayi ngathi ngesilungu ngamapheji amabili atshiyeneyo ukubana into yalelwa nguComrade Tongokara lento ezasala zenzakala eZimbabwe into ezimbili ezitshiyeneyo.
Uma sesiphatha udaba mayelana ngalezi fiso zabasakhulayo, ukhangelele ukuthi bazadobha izifundo ezinjani lapho bezafunda leli bhuku?
Ngikhangelele ukubana intanga entsha esakhulayo ibe leqiniso ibe lombono ukubana ngezinye izikhathi ngathi amaphupho kumbe izifiso zethu esiyathi zifiso empilweni ayisizo ezigcina ziphuma ebuhlungeni kwempilo yethu. Sina ukuphuma ngathi a different story altogether.
laba abazebe bakhangelele ukubala leli bhuku uzabe ulukhipha nini njalo kumele bakhangelele ukubhadela malini ukuze balithole?
Ibhuku lami ngifanele ukulikhipha ekupheleni kwenyanga kaJuni, njalo ngikhale bana lithengwe nge-$5 ibhuku linye ukulibala. Lilemfundiso lilento ezenzakalayo eZimbabwe, ikakhulu ngathi sikhangele izinto eziqakathekileyo ezenzakalayo eZimbabwe. Singakhanya indaba kaGugurawonde yindaba enkulu, singakhanya indaba kama-election ka-2008 yindaba enkulu kakhulu.
Kodwa ukhangelele ukuthi uzabe usungula ngaphi kwangikhona koBulawayo?
Hayi, angikabili le ndawo engathi zazisungulela endaweni enje, but ma indawo sithe yatholakala sesitheni sizakwazi sawudlula seZimbabwe.
Siyabonga-ke Stephen, ngiyathakazelela ukuba lawe kuhlelo Bhutama.
Kulungile, ngibongile kakhulu, ngiyabonga seZimbabwe.
Balaleli, isikhathi sami sesiphelile. Olevalelisayo nguMike Hobe, masibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Yezulu kandaba lingatshona njani lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila eWashington DC. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka-ke ngodaba lokukhombisa kumbe ngithi udaba lokuqomisa kumbe ukuqonywa nje. Ye, ngilaye lapha-ke unkosazana Stars Thebe Mathe, yena olwela ilungelo labesifazana, njalo lo Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Nxa ngithi ngiyangena ngithi ngilanda intombi kulezi nsuku, abantu bakuthaba kubulalwe lahle egodini. Akusafanda kudala, akula muntu ongenayo uhle bakubizela abantu boko labomakhelwane bakuthabaza wakubulala. Akusafanda kudala ukuthi ungangena nje uzoyicela-ke intombi kalula kanjeyana. Abantu sibe lolulaka olunzima, abantu bazondile ngaphakathi. Akusafani nje umuntu ngabamthembi ngelezi nsuku, umuntu angakathenjwa umazi ukuthi uvela ngaphela umuntu. Kudala ngithi Mathebe lalisazi ukuthi kubani kule ntombi. Khathesi abantu sesihlangene kakhulu imihlobo lemihlobo, akusoze umazi lokuthi umuntu lo ngamuvela kwathakathini uvela esigebengini kumbe uvela-ke bulala umuntu, angeke ube kwazi. Angiboni ukusenzakala njalo Mathebe, akusenzakali lokho okhulumayo. Kathesi ngabuya lapha ngithi ngifuna intombi lapha ekhaya lakho, uyangitshaya njalo kulezi nsuku bagiisa kule mali, kambe ngakibo balolutho yini? Abangeke bafune nje okomuntu ukuzihambela okuhwa ibheji kokudwa bekha ukuthi ngifuna intombi leyo, akwenzakali lokho.
Ye, ngena Mathebe.
Kodwa yikho phela ngisitho ukuthi intombi eyabe isivuthiwe ilungele umzane esegangela ukuthi noma intanami yendaba kathesi hayi sokukuhle. Okubi yikho lokho ukuthi eselikwenza amadaka namhlanje ukunyamela abantwana bengakaphuthi isikolo. Kanti-ke hhayi, wethi ngithi mina noma indlelo bekunyamela intombi ngendlela enjalo, nakhula ngapha eduzane sokukhula thina bekuvele usikhonjiswa noma uhlangalele ejaku siye emfuleni uze uqunte amahlamvu akhiphika phele phasi uhlahla esikale sesizingata ulokhu uthithi lapha lalaphaya ungakwenelisi ukuphonga ukuthi uthenge uthanda ejakeni. Umqondo engiyakiwo yokuthi sokune mpilo enzima kathesi yokuthi abantwa bethe bangabafana abasakhonjisi yibo asebekhonjiswa yibo asebehlawukelwa yibo asebekhwetshwa ngamantombazana. Thina sasikwesaba ukuthi ijahulibona laphana uthiye emfuleni usesaba ukuthi likutshela ukuthi ngiyakufuna. Kukanti-ke lamhlanje abantwanyana amantombazana yibo asebehlalanda amadaha ehlezi laphana bahambe bayodlula phasao lebesithinga ukuthi amalawo madaha abakhombise. Isimo asisama ngakuhle, kufanele kulungisise amasiko lokuziphatha komntwana oyintombazana. Kumelele ukukhonjiswa labafana banganele ukukhombisa, hayi ukuqweba nokucela.
Ye, nato udaba khonapho-ke tshisa ngamafutshane.
Kunjalo-ke isikhathi kubana-ke amantombazana mhlaba wonke nje abantu-ke kuthiwa ama-females sebebaningi ukudlula kobaba, kuyaziwa lokhu. Njalo-ke amadoda akasatholakali lona lowo ntombazana obona ijakalele ngani lona limi kahle ezimalini lapha engani uhleli kahle kumbe uthale imoto engani enhle. Ngoba kungakhangela kwelakithi intombazana nxa ibona umuntu odrayivayo ibona imali, ingabona nje umuntu ole moto ibona imali, kayali iyamfuna lo muntu, uyahamba setshikize laphana idlalisa izinqe ukuthi imoto yani imele ilo muntu emela khona phala kamaza lo muntu ukuthi uzamthatha kumbe uyamdlalisa khona kutsho umathe ukuthi kumele kufundiswe isinto ukuthi omama kumbe amantombazana lawo ke asejwaqile ke asethombile azinanzilele azibeke kodwa hayi kabazibeke indaba khona okawukhulumileyo uduo olukhona okubana ke inselo yesi senza ukuthi abantu benzi kanje.
Vala ke khonapho ke Mathebe.
Akula nselo eyenza umuntu aphambe kumathikela kwabo. Hamba phansi legithi lapho eZimbabwe kunendawo eziphansi le othola ukuthi kuyabe kuvele kungakabi ngitsho le layithi. Kodwa amathika abo bawagcinile. Ukuswela kakulahlisa umuntu isiko. Sesalahla amasiko thina. Ake sibuyelele emuva. Sitakathelise obabakazi. Sitakathelise omalume. Labo gogo. Basivuselele amasiko omuntu lwakwethu. Amajaha
afundise ukuthi Mathebe kungenzakala njani Mathebe ngento esezikhona kulezi nsuku ama-intermarriages lokuthi isiko sokuyingxabangxoza ke soludungene kusiko akusahambelani sesihleli singabantu abaningi nemihlobo etshiyeneyo ngakho sokunzima ukuthi isiko lilandelwe la kumele kunanzele khonoku Mathebe ukubana kakusasebenzi kulezi nsuku ngoba ke akusela umuntu olazi isikhathi ukuthi afundise lelo siko.
Qedisa Mathebe hayi kibake baba konapho ke amafutshane sibithi
ye mina ngitshoyo ngithi abazinanzelele kakhulu laba sebethombile ukubana ke hayi lo muntu olisisi emgwaqweni kaya akusiyo ukuthi ungiyongake ongawuthatha njona thile uMathebe azamele ukulandela ke isiko lethu kwangcono bathi hawu unkazana ususalitshwe yisikhathi kodwa wena ukwazi ukuthi uziphethe kulothi uhambe uzilahla nje sibe libelele ndlela ke uhambe ukusidotshiwe hayi ungiphansi phezulu yonke indazo uhambile akusebenzi.
Hayi ke udaba lwethu luma lapha ke lamhlanje Zulu kandaba. Ngithanda ukuthatha ithuba leli ukuthi ngibonge ke uStars Thebe Mathe yena olwela ilungelo labesifazana. Ngiphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge uEzra Chisa Sibanda umsakazi olodumo ukhonangale ke eBrithani. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs kwesizwe eziphathelane lokholo silontungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama.
Upheteni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba esiyibona kuDaniel uDaniel simazi abaningi ukuthi waba yinkokheli elizweni likankosi uDarius uDaniel chapter 6 verse 7 ukuba ngesikhathi esiningi singena phakathi kombuzo abantwana bangena phakathi bezibuza ukuthi kambe amakhosi alapha emhlabeni singadlelana labo njani, kumele sibakhonze yini basake esigabeni sikaNkulunkulu kumbe labo balesigaba sabo lo nkulunkulu lesigaba sabo. Siyananzelela kuvesi ka-7 lapha kuchapter ka-6 ukuthi uDaniel wangena la ephakathi kwaleyo nkinga kwase kuthwana kukhonzwe inkosi uDarius kwafakwa lo mthetho ukuthi umuntu angathandaza omunye umuntu athandaze kuphela inkosi leyi uDarius. Manje kwafunyana uDaniel elabangani bakhe ababe ngamaJuda bayala bona ukukhonza inkosi othiwa nguDarius bathi bona bakhonza uJehova kuphela. Siyafumana ukuthi yikho lapho kuphuma khona indaba le yaziwa ngabantu abaningi ukuba uDaniel wagcina ephothelwa endaweni lapho kwakulezilwane khona kodwa izilwane azisamdlanga yena uDaniel zagcina zimyekele. Ngakho lapho into eqakathekileyo engiyibonayo ebengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi kumele kwehlukaniswe udumo esilunika uNkulunkulu lo dumo esilunika abantu. Ikanti khona ngiyaqalisa lakithi thina bafundisi akumelanga abantu basinike kumbe basifake esihlalweni sikaNkulunkulu. Kumele kwehlukaniswe ukuthi hayi umuntu lo ngiyamhlonipha umfundisi wami kodwa gakho esihlalweni kumbe esibangeni sikaNkulunkulu laye ungumuntu njengani. sibe sesiya kulabo ababusi balapha emhlabeni kumbe ngombe zinduna zethu kumbe ngokansila kumbe ngabantu abayiba abaphakameyo kuhulumende wethu singeke sabafaka bebe njengonkulunkulu ngenxa yokuthi nxa kulento enza unkulunkulu abe lolaka yokuthi uphakamise olunye ulutho luthathe indawo yakhe engathi khona yikho kulo mthetho lo othana singabokhonza izithombe kumbe omunye umuntu ngakho siyananzelela ukuthi nxa ngokuhamba kuthi lapha emhlabeni uphakamisa abanye abantu sibafaka esihlalweni sikankulunkulu kumbe sibalinganisa laye kumbe sibanika inhlonipho okumele iye kunkulunkulu kuphela thina sicina siyinika omunye umuntu wenyama ngakho singananzelela lapha kubhayibhili siyabona ukuthi zikhona ezinye izinkosi ezazigcina zifuna ukuthatha indawo kankulunkulu sinanzelela lwade ngikhuluma ngayo uking Jairus singahlangana lebhukwini lika-Esther ukuthi ukhona omunye laye owayesezama othiwa nguHamani owayezama ukuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova sinanzelela ukuthi kwakukhona omunye umJuda othiwa nguModekhayi wayala lokhu kukwenza ngakho singahlangana loJesu kuTestament elitsha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulaba ababusayo kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulesibanga lapho aphelela khona kodwa uNkulunkulu kalasibanga lapho azaphelela khona ngoba yena kagugi uba khona kuze kube naphakade njalo umbuso walapha emhlabeni uyakubuya ukuphela into engimbusela kuyayo yedlula siyibona kodwa lo okaJehova awupheli
Kuyiphethe mfundisi
baba ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ntambama sithandazela abalaleli bethu ukuba baza kuphakamisa wena ube nguNkulunkulu njalo ube nguwe oyinkosi phezu kwelizwe lethu eZimbabwe siyathandazela bonke babo ukuba lapho esona khona usixolele ngegama likaJesu baba sithandazela njalo abangezwa kuhle abalemoya edangeleyo ukuba bakhuthaze namhlanje ngegama lakho elingaphezu kwawonke amazwi amen
Amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu Dumane sesana iviki ezayo.
Veli lalele uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile nampo abafana bakagodlwana Sibonge abafana bakwagodlwayo siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.